Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 4 Mabasa 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi mina sengiyangahlangana bakho eplumthi kwesinye isibaba esathola khona umama ozele ngo 1983 uyisele nina babulawa ngombhuqazwe bathi bebulewe ngombhuqazwe uyisele nina benelisanga ukuthi athole i-birth
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti ngikukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezana u-PF so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezanu PF kukhetho olwedluleyo.
Irashiya layo iphiwe izicelo ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasocha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho le Russia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine.
Irussia layo ibuye izicelo ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulume njani akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde ukuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngompandula. Ngolesihlanu, indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezijiyeneyo bezizinde kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus ihhofisi lika-registrar general alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeza abantu izithupha nama-birth certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le namba yabantu abaningi kakhulu, abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi lele belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle, ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe lezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona leli liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kunjenje abanye baza kwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuza mhla ka 11 April sebevota njalo baza kwehluleka futhi abanye kubhalisele ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazobe bengakafiki kwezinye izigaba nxa abe-voter registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota lidalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Banengi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980. Okukhona yikuthi mina sengiyangahlangana bakho eplumthi kwesinye isigaba esathola khona umama ozele ngo-1983 uyisele nina babulawa ngombhuqazwe bathi sebebulewe ngombhuqazwe uyisele nina kenelisanga ukuthi athole i-birth certificate kenelisanga ukuthi kuphela isithupha wafunda wagcina ku grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu okuthi uthi labo la abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha angeke babe le birth certificate ngoba unina engelakho lokho lokho kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi usipho lombhuqazi wegugrawunda lukalungiseki lwala lusanda imihla ngamalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba nabanye abantwana
manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka
kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezeki baphinde futhi baphenduke ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokitshini laseziqintini emakhaya bazabe bebhoda kusukisela mhla ka-1 April kusiya mhla ka-31 August kodwa abezeki bona bazabhoda kusukisela mhla ka-11 April kusiya mhla ka-30 April lokhu kutho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka-May le-June le-July le-August abezithupha abazafika khona abezeki sebedlule lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo alubana izethi ibingahamba ndawonye nabezithupha kwenziwe lokho okuthiwa ngaba one stop center okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafu lelilandelayo ubhalisele ukuvota ke singabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo
umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba seCholocho sibuyele kubandla lezano PF kukhetho olwedluleyo. Unkosazana Musa Ncube webandla lezano PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758 kuthi umnumzana Thompson Nganunu webandla le Citizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878 Siqoqwe locubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo
ye ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni izanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle izanu nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khonokuyana hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona izanu ayibaphathi kahle siyabona
kodwa siyabona ukubana izigaba ezifana lebhinga lapho kade ibandla lezanu PF linqotshwa kakhulu liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili izanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho
ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabuboni ke ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa iopposition ithole nxa i-1000 yonibe le 35,000. So ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamela ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisijongayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani
khona etsholotsho esibona ibandla lezanupf linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betsholotsho bona beyingabanye abahlaselwa umbhuqazwe wegugurawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugurawundi uthini wenalo
etsholotsho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili kufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabomama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kule ndlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona kana ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi
alo-ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF ehlala etsholotsho
kandi ngingakutshela ukuthi ngikukhumbuze kandi ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu PF so akulanto eguqukileyo itsholotsho isekela izanu PF ngokugcwalisekileyo ukuthi itsholotsho ilokhu isezandleni zezanu PF ngemva kokuthi uMP wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo MP abantu betsholotsho sebevotele uMP wezanu PF izanu PF itsholotsho isekela izanu PF
ye kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla lezanu PF lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla akuliqiniso yini lokho
akuswelakali lokho gande emumeni wonke akulamba abantu thina eAfrika kulamuntu odliwayo umuntu wonke odliwayo uripile imali eAmerica lakho uTrump wathi kadliwanga so kungaba into entakambela leyo gande okukhona ukuthi azikuqatha ngomunwe awumunwe mncane kakhulu ukuthi umuntu eqashe ngemva komunwe akulamuntu wayevalelwe bonke abantu babezigangasela uTrump wahamba khona ngale wayagqaqaza kulamuntu wampambanisayo umhlangano yabo yenza lezenzela imihlangano ezanu PF lezenzela imihlangano akulamuntu owathayo akulamuntu owathini akulamsindo owaripotwa laphana kwavotwa kuhle indlela impumelelo esiphumile akuzange kube lo msindo so lobo omunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje hayi kukhala kwabantwana kanye
kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebheleland singavotela na ibandla lezanu PF ikakhulu sikhangela imbali yebandla lezanu PF esigabeni semandebeleni ngesikhathi sombhuqazo wegugu round
uyabona kanti abantu beZimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakhiwa la asikhohlisayo ayiwazondike ngokunye kambe wona amakhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngokubhuqazwe lani lani ngaleso sikhathi babesikhathi somgaba enqola yamabhiza namhla sebekhuluma ngokuthi laba abantu bafuna ukusiphambanisela indlela ngoba ungakhangela kathi sokungafa umuntu oyedwa human right ngesikhathi ombhuqazwe babengaphi so kuphuzile babulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawukiwo ngenxa yokuthi ihlupho kuphela gande olukhona lapha yikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende wezimbabwe okwayenziwa ibandla lezanu PF ukuthatha umhlabathi liwuse ebantwini unkomo wathi silula umhlabathi abantwana bemhlabathi babevulebelela umhlabathi lethu esiwuthethe wabuhlungu ngakhonokho befuna ukuthi basicolonize futhi nge-back door hayi bo asoze sikuvume khonokho
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu PF ehlala etsholotsho ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amane lane 44 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Njalo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kambe lingaba seliphela na igciwane le-coronavirus elizweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lodokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo.
Hayi, kathesi ungabona ingani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyazivala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi. Yikho asikwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili begqoka ama-face mask. Nakhonokho ukuthi bengayi ezinye eminyeni. Kuze kucace kuhle ukuthi hayi, i-coronavirus ihambile. Okwakathesi hayi, bona i-coronavirus ayikahambi.
Kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala, kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali?
Ye, lokho kukhanya into ibuya njalo ingani iyathula. Abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus. Ibe isimemetheka-ke kakhulu, ingamemetheka kakhulu lapha-ke esiqalisa kubulala khona abantu.
Siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Ngokubona kwakho, inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane?
Lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo, liyatshintsha, alifanani isikhathi sonke libuya selilitsha. Yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane lisuke libahlasele ngoba liyabe selitshintshile, thine silaziyo kahle libuya ngezinye indlela.
Manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani, kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esakuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale eChina belokhu bezidla. Akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus?
Mina ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavele eChina kumbe kwavela nga. Sokusiya umnyaka esithathu owesithathu, kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli lavele langathi. Le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane lavele langathi. Yikho asikwazi njengabantu liyavuka ukuthi livuka livela ngathi, libona kuphela sekungumlilo wabantu sebesifa.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela ele-Mozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana le-Mozambique ezimbalwa losowabo uMnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso lenhlanganiso ye-ZIMSEC sokubangele ukuthi impumela imhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ku-Studio 7 livuka njani basakaza abahle labalalela abahle? Ye, lami lokhu enzama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawule kuthiwa abakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lothi waye sibagxeke. Wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kahle thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku Studio 7 ikho lapho ubona khona ukuthi ikho ubonisa ukuthi vele kasibambana asibambananga sikhulume ngazwilinye ikho kuzayenza ukuthi isita lesesikhulu ukuthi ayezala uPF sihlale siyemakhanda ethu ngoba isidedu ukuthi silo lesita sinasihlala sinasibhizi silwasonto uyabo ugawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okukhulumela izalo izalo ebulala ilizwe engithemba ukuthi wena mfowethu ukhuluma kanje ukuthi ugawule kaxeko ungaphandle kwelizwe usukunga kuboni wena ukuthi uyesebenza eSouth Africa kuyinto embi akusolungelela ukuthi uyesebenza eSouth Africa akusonto enhle ukuthi wena usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho kuyinxa yabantu abafana labo gawula abaguguza ukuthi izalo ibuthi siyaphambili kodwa ngabe bonke labantu abajaya abagawula sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one izalo seyishusa phansi kwethu izalo vele iyacitsha ipenitini yalo ithi mphawule khona futhi abantu basesindebele akhethe sizame ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga hey kwacha kwacibo abantu asibafuni asibambaneni sibhekele into engabi lamandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe belizwe sethethwe i-triple C siyobheka ukuthi i-triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni asifuni ukuthi kube kususwa abantu eHarare le bazosebenza ngapha ezindebeleni njalo kungayisho ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuye nobuye kahle endaweni
Bingelele Studio 7 kubasakazi nabalaleli bonke jikelele sanibonani sanibonani bantu bakithi ninjani kona ngapho ePlumtree kwamadlambuzi ubingelela kufiselane segoli sizwe sikamthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu ngerali yokukhankasela ukhetho ebuyenziwe yizanu p f ngomgqibelo mgqibelo nge-12 ka-Februwari engikubone laphaya kuyangithusa into engingithusa ngayo ukuthi uma ngibheke the way i-turn out abantu ade bephume ngakhona beyoxhasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho kumbe indlela yokugqubuzela ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections ngananzelela ukuthi yonke into ingesishona yezange isishona ngoba bekhona le Harare ngabheka ukuthi i-ZANU-PF umashona sayithanda njalo sayisekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU-PF eZimbabwe basincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo zapho bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe iZimbabwe iZimbabwe ngeke bayithathe bayibuse under izana ngoba izana iyasupporta ngamashona o-MDC basupporta kithi ngapha komthokazi bebe besisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona bona babuse bazotshintsha izinto ekubeni besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisupporta izana nemaningi ekubonisa ukuthi uhlupho lethu luzaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba izana ngeke iphume laphana ngoba amashona ayabhenefitha yikho beyisupporta kungabheka the way baphuma ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angaholiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nabobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yemabhenki ingathi into ziraithi ngibona ngathi sikubona ngapha kidi komthokazi ngale kubo kuraithi so ngiyasupporta kakhulu inkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi livotele i-MRP izafaka amakhansela akomthokazi kobulawayo ePlumtree iTsholotsho iKabazwe Bedbridge abantu abazomela uThokazi yize loba bazobe benzi bancitsha ngokubana kuyabe kuseseyizimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu lelwa ngomthokazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
salibonani salibonani makiwa salibonani kakhulu nivuka njani basakazi be-Studio 7 ukuthula makubekini hlobo ezinhlangeni unkulunkulu engakanani kulo ekuseni kalamhlanje sithi musa nothando namandla kankulunkulu akubekini hhayi siyabonga nami ngiyabonga ngizikhilela ngikhulumile utholuki mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lesincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi besestudio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizwa sesixhumana ngani lapha emsakazweni wenu lapha siyabonga ukhulumayo ngufamona lapha badala hayi njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo qala khona le kokhe mina kangikhulumile lutho lubi ndingelela nje ihlobo ezinhle ezimbabwe abangazi ngitotsha ipiyo jabulani ngwenya lapha good morning mntakababa siyabonga amen.
Leyo-ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe-Ukraine achiye indawo eziningi sezibhidlikile labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le-Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingaba selinqotshiwe na ngele-Ukraine, ilizwe elincinyane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama-super powers. Kuyafanana-ke isiqhathaniso leso ngaqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona kodwa kuzange kube khona owadingayo ukuthi ukhulunyiswane ngoba i-America yayizelitshela ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshele ukuthi uzelensi kumele achaye, so noma ekhulume kasikhulumisane akula muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe kuzibona wona uyingqwele kumele ukuthi ugitshe ukuthi uchaya kwachaye kuphela ngenxa besisasikhulumeni ungafuni ukuyokhuluma. Yikho ehlupho khona ekuthi mna idiplomasi isuka ijikele eceleni, abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu bese besibasurprised-ke sebefika kugrawundi sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele elemelika ikakhulu umongameli Joe Biden, ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi?
Okokuqala, umongameli Joe Biden ngomunye ocathangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile ngoba okwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO le-Warsaw Pact. Yikho xa kudale umsindo okufana lokuthi yona i-America kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela, izwa ubuhlungu nge-Argentina, izwa ubuhlungu nge-Cuba, amazwe angcelelane nayo kodwa ene-influencer i-Russia. So yona i-America layo ibisibhizi ngale isondele eduze kakhulu kwe-Russia isizingena be-Ukraine. Yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-America yazonda kwaluwa kakhulu kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuba missile crisis. I-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba kodwa yona i-America isihamba isiyasebenzela no-Zelensky. I-Russia ithi yona ubebesenza izikhali asikakwasikezwa ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza impilo zezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngale. So nxa kukuthi kuliqiniso i-America layo ibiganga e-Russia. So kumele kahlekahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into ephiwa yi-sovereignty yelinye ilizwe. Ungaze wathi wena ngoba ulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze uyenze umathanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi abheke down abheke madoda asikhulumisane Zelensky yehlise umoya ahambe emini sehlangane Israel ngoba lokhu phangane Israel neutral zenu kumbe eturkey ngoba iturkey lokhu kuyakhulumisana noPutin bese kucazululwa ukuthi i-Russia layo izwayo bezwe ukuthi i-Russia yona ifutshwa kuyini njalo i-America layo ihloniphe lokho i-Russia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholotsho sibuyele kubandla lezanu PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.